indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 7 Inkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052.
Ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokho liphansi. Abanye besithi njalo uhlelo lokuhlola i-COVID-19 alucaci elizweni.
Yona leyi MDCT yabo Monzora la yokhuphi gayina mvumo emthethweni yokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance.
Ukufutelana kwamacele awo MDC amabili athi elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lelikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebehloliwe ukuba baligciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Kodwa lokhu bengamashumi amathathu lane, 34 abafunyane belaleli gciwane, kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine, 3,844,260. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye, 265,767. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili, 1,314,586. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu, 51,698. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili, 2,012. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye, 17,590. Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokhu lingakumashumi amathathu lane, 34, okukhomba ukubana inhlelo zakhe ziyaphumelela ekulwisaneni lalomkhuhlane. Inhlelo lezi zigoqela ukungavunyelwa kwabantu ukuhamba-hamba mahlayana, i-lockdown, ukuhlolwa lokunye. Kodwa ingcweti zezempilakahle zithi kumele inhlelo zokuhlolwa kwaleli gciwane zithuthukiswe ukwenzela ukubona ukubana ngempela inani leli liqondile. Umfundisi Hussein Sibanda, ilonga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 elisana laleli gciwane, uxoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mbonani, okokuqala ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo. Njengoba sinanzelela ukuthi kuyasilela imitshina kumbe indlela zokutesta abantu, ngenxa yalokhu-ke singeke sathi ukuthi inani lethu lilutshwana. Okulutshwana yikuthi asitestanga abantu, kodwa niyakhola ukuthi singangena kutestwe abantu bahlolisiswe bonke, singabona inani lethu liqansa lisiya phezulu. Njalo siyananzelela ukuthi yebo, ye kuncedile ukuthi kuthiwa abantu bahlale ngekhaya.
Ungathi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele ezifana leyenu, lisana legcikwane le coronavirus ziyasebenza yini okubangela ukuthi inani leli lingakhuphuki.
So kuvulwa lokho kwesibili, wonke umuntu sephume phandle. Sinanzelela ukuthi wonke umuntu ephuma phandle abantu abasananzeleli ukusondela kathana. Abantu njalo abasananzeleli ukuthi loba ugqokile imask. Nxa kodwa ukusondelela abantu eduze kwezinye isikhathi kuyabe ngasoze kuncede kakhulu. Ngakho ke mbona ngani lokhu kudingakala kakhulu ukufundiswa kwabantu ukuthi kukhankaswe sibili ukuthi wonke umuntu azwisise ukuthi lumkhuhlane uyingozi. Lokho singawuboni kakhulu kithi kodwa ngabe usizo ngabe usendleleni. Siyakwazi ukuthi kulabaningi asebenza suka bevele eGoli eBotswana besiza nga. Bazangena emakhaya bayangena lapha emadrobheni. Ngibona ngani ingozi enkalakatha yini ekhona okumele siyikhangele. Kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gciwane ele COVID-19 ukuthi liyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani. Ngakho inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela ama-slepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonile layo uhulumende ezama ukusebenza ukuthi kuvule izibhedlela lokunye.
Lo ngumfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 yokobulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association bathi amalunga abo awasoze ayengeze amalanga okusebenza ngoba uhulumende engakagcwalisi izithembiso zakhe azenzayo njalo besengozini yokuthi bathelelwe umkhuhlane weCOVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abongi bakhala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela bona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo sumgcini sihlalo wezina koBulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Kuma le government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate vele sifune imali njalo because sihambe ima flex hours dawa so iCovid yabuya then bathi siyekele ukwenza ama hours thina sithi asikwanisi ukuthi siyenze njalo unless i-government isinike imali leyana i-according to bank rate. Konako futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwanileyo. Kodwa futhi sifuna ama-allowance ama-health workers ukuthi sithole imali iyakhwanayo ukuthi vele i-COVID allowance iyakhwanayo. Njalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubanga umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni Sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi leso sibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane weCOVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kunxele yithi satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu kungafezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini, sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Athina njengezakhamizi esihamba ezibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi akurisiki sibili ngoba i-coronavirus leyi ayilandaba ukuthi ngudokotela ungunesi yini iyabulala. So abantu abethu labo bakurisiki siyacela ukuthi bedingile i-full kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli, njalo futhi befakelwe imali ezwayo, ngoba laphana kufana lo muntu ozinikeleyo to do or die ukufa. So baphiwe imali, bephiwe le full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabonke zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle. Savumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulinus Khosana owe-Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo, kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempilakahle uthi lesi sinqumo sethulwe ngumgcini sihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati, obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe, ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye, bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo, njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekuphume inkuthazo yokuba kudingwe indlela zokuhlenga uhlangothi lokuthapha izindaba ukuze luqhubekele phambili lusebenza kakuhle lalapho isiyedlule i-COVID-19. Le inkuthazo iza ngemva kokuba sebekhona asebelahlekelwe yimisebenzi kunkampani yamaphephandaba eyeZim Papers ngenxa yesimo somnotho ngemva kokuqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abomanyane wenhlanganiso esebenzisana lentatheli izindaba elizweni eMedia Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingcwethi kwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe lolu hlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha kuthola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo sithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalist Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela la mankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye sebetshele kwathi abazabe benikwa 50% of amasalari abo, abanye sebefakwe on ama-leave kuthwalike limi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakukhulumeyo ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali, yisicelo sibilesi esizwisisekayo, kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engayo angeke sayithola. So hayi, kuphonga ukucela nje enxeke kungenzakala, but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcini sihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo ye-Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo, indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba leyana yokuthi khona indaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi izintatheli zamanga kodwa kasibe izintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
I-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla igcizelele isinqumo salo sokuthi isimise amalunga ayo edale lephalamende ukuya kuleli dale kulandela ukuxotshiswa kwamanye awo yi-MDC kankosazana Thokozani Khuphi kuliviki. Ithi njalo isixotshe umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mutsurilo, umnumzana Morgan Nkomichi ngoba kuyibo abaxotshise abanye babo ephalamende besebenzelana leZANU-PF loMakhumphi. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala egcizelela izinqumo ezithethwe lidale le-National Standing Committee izolo. Amalunga e-Alliance axotshwe edale lepalamende abalisa umeli wedanga mvura umnumzana Prosper Mtseyami, owekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenator Lillian Tim Vios owe Midlands kanye lonkosazana Thabita Khumalo wawobulawayo. Usikhala uqhubeke ethi inkokheli yebandla lakhe isazokhulumisana lamalunga ukuze iphume lezinqumo eziqondileyo njalo eziqinileyo. Untungamile Nkomo uxoxe lengcithi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya behlaziya lolu daba.
Yona leyi MDCT yabomonzora la yokhuphi kayina mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lwe-Congress, yakhuluma ngodaba le-Congress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti pho-ke nxa kuthiwe khona i-MDCT yifanele ibe ne-Congress, abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates namalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba uMdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So kufanele ukuthi khathesi-ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT akokhuphi bengazi bangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezanuphiwa. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa elomhlangano lo MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiParliament. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngaze uthiwe namhlanje kuyiwa kubhakwa general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe engu-Emmerson Mnangagwa. Laba omonzora laba labo oguthu okomichi kabekho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina luba bengazi babe lezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yengcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Eloba enkundleni ye-Twitter umnumzana Elias Muzuri yena ukutshaye indiva uxotshwa kwakhe labanye bakhe yi-MDC Alliance esithi kuyize. Umakhuphe laye uya kulandula ukuthi usetshenziswa yiZANU-PF. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elibangele ukuxotshwa kwamalunga alo amane edale lephalamende, ngoba i-ZANU-PF ilokhe izondile phezu kokwala kwe-Alliance ukunanza umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Amalunga e-MDC Alliance axotshiswe ipalamende kuleviki umkhokheli we-MDC unkosazana Thokozani Khuphe esebenzelana lo mnumzana Douglas Monzora ngemva kwesinqumo somthethandaba we-Supreme Court esathi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla leli kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Chamisa. Kodwa i-Alliance ithi uMakhuphe lo Monzora basetshenziswa yiZANU ukuzama ukuyidiliza. Uhlaziya lolu daba uNdungameli Nkomo uxoxa lesiphathamandla seMDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Murengai.
Bafuna ukuyethisela bonke ama-members of parliament ukuthi abuye abambane labo lento abafuna ukuyenza e-Congress. But mina ngithi i-MDC Alliance lama-MP abo wonke sibambene njengebhanti le-Brook. Akusoze kube lokuphuma okwama-MP esiyamela ku-faction yabo Thokozani Khuphi laboMonzora e-Congress labo lebuyayo. Thina sawina ama-elections ngo-2018, 2.6 million people abavotayo bevotela u-advocate President Chamisa. So, bona bangayenza yonke into abafuna ukuyenza bencediswa yiZANU-PF lamajaji abo lapha sabona khona during the elections esiqila thina abantu abavotayo for umuntu esifunayo ukuthi ahambe ngelizwe lethu ngendaba esiyifunayo. So, kwakathesi vele abantu be-MDCA bangayethuki, bangayesabi. I-MDCA izaphakama after all this nonsense isidlulile.
Sokusobala ukuthi izigidi lezigidi zamadola emali ebimele izekini njengebandla eliphikisayo elilamalunga edalele ephalabende ivela kuhulumende isizahanjiswa kumakhuphe. Lithini ngalolo daba?
Indaba le emali yokuthi uMakhuphe bazamnika $7.5 million ekade imele ibuye ku-MDC Alliance. Uyabona mnumzana, into ekhona is ikuthi iZimbabwe ngeyabantu ayisoyamaphathi or ukuthi ngeZANU-PF or e-MDC. I-MDC yavotelwa ngabantu, so imali zona lezo zama-taxpayers zivele ebantwini. Thina sisoze sayesaba ukufundraiser ngoba siyabona ukuthi ngo-2018 vele kwakungela mali ukuthi si-contest or sibe competitive leZANU-PF in that election. But abantu beZimbabwe babambana bakhipha kancane kancane, i-MDC yanqoba. So lokho kokuthi bazonika uMakhuphi izimali lezi kade zimele zibuye kithi, hhayi asilandaba lakho lokho. Silabantu thina, imali ayisoze yathenga a safe environment or an investor's environment. Imali imali, but abantu are more important. So vele asiyethuki ukuthi bazanika uMakhuphi imali leyi ukuthi izasidestabilize, akusoze kwayenzekala. Thina be-MDCA sibambene.
UMnumzana Tim Murengai, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance eMelika. UNdungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma, yena uthi abalani lokwenzakala lokudlephana kukaJamisa loMakhuphi.
Asilani lalokho okwenzakalayo ebandleni le-MDC. Lokhu ngikusho ngoba ukuthi uze ube lilunga lebandla leZANU-PF kukhona okuzidomela ukwenze. Okunye kwangikhona ukuthi kona uya-applya uthole le card lethu leZANU-PF, ube ngumuntu obhadalayo ama-subscriptions ethu aweZANU-PF, ulandele imithetho yethu yeZANU-PF. Njalo asivumeli ukuthi nxa uthi usebandlela leZANU-PF ususiyakuma ngetikiti lelinye ibandla kumbe uzimele wedwa, lokhu abakuthi ngesiNgisi ama-independent. So laba bazabe sebengabethu njani, siyabe sibasebenzisa ngaliphi? Ake sibuyele emuva ngesikhathi sikababa uMuyi uTswangirayi. Siyakhumbula ukubana beze behlulelane labo baba uBiti lobaba uWestman Ncube, bathi sebedabukene betshiyana kwavela futhi lona lelo gama elokuthi kona ubaba uBiti lobaba uWestman Ncube sebesebenziswa iZANU-PF ngabantu beZANU-PF. Pho ke namhlanje lawo madoda omabili yibo abasekela uChama Misakathesi. Pho ubuZANU-PF babo sobophelile na? Namhlanje sokugconywa uMakhuphe, kusasa kuzagconywa omunye futhi. Kuyaphuma sobala ukuthi kusho ukuthi abantu laba ngabantu nje abathanda ukuthi kona nxa omunye umuntu engekela ukubonisana labo njengoba lokhu abakubona bona khona, lowo muntu uhle kuthiwe umuntu osesebenziswa iZANU-PF kumbe ososebenzelana leZANU-PF. Akumelanga kube njalo. Abalungisise udaba labo kuhle, bengafaki iphathi yethu iZANU-PF phakathi. Thina silokhu kwethu kugcwele kukwanile, asifuni ukuthwala eminye imithwalo eyabanye abantu.
I-Alliance ithi njalo le mithethwandaba ilawulwa yiZANU, vele akusizi lokuthi baye khona ukuyadinga usizo.
Namhlanje la madoda asesithi amakhoti ethu ngamanga kuhle ngamakhoti ame esekele izaniphevu njani. Ngiyakhumbula nje kwenise maduzaneni lapha besilaye ubaba uJob Sikhala, ngiyabona nguye umsekeli umgcini sihlalo kulelo bandla ele MDC owangena emthethwandaba. Wafika umthethwandaba wamgeza, wamkhipha, wamkhulula, bathaba, baselebreta bathi hayi umthethwandaba uyasebenza sibili. Iproblem yabo abafowethu laba yikuthi kona bona nxa into ingehambanga ngendlela yabo bona bayifunayo bavele behle beyiqambe bethi yona vele yinto yezanuphiyefu. Nxa kuhambe kuhle kibo, hayi lapho ke idemocracy ikhona, irule of law ikhona, hatshi bo asingeke sasebenza njalo.
Umnumzana Joseph Chumayi, isiphathamandla sebandla lezanuPF, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo weStudio 7 eWoBulawayo. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozane Kopi umnumzana Khalipani Phukeni yena utshele iStudio 7 izolo ukubana ngamanga alohlaza tshoko ukubana uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yiZanuPF. Kesizwe ukuthi abalaleli baka Studio 7 bona bathini enkundleni zokuxhumana eze social media. Bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo ku WhatsApp ye VOA Studio 7 kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo esiyawudlala khonapha emsakazweni. Nakho okunye okwethulwe ngabantu abajiyeneyo.
Basakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela egogwe ngaphansi kwachief njelele. Yes, lokhe siku lockdown sivalelwe sibili ukuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagarden. Sithengisa izilimo zethu okunjengembida, amatomatisi lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesikhathi. Eh, sokunzima ngoba hayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki ukuthi singazithengisa njani, singenza njani. Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi. Lalo umkhuhlane siyawesaba kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezi zinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ichukela lona lodwa liyofuze lisiphilise selidula kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Hayi, ngegama uVusimuzi Ncube lona ngalapha eChefuni. Eyi, ngithi ngibonge kakhulu mani, ngibonge kakhulu bantu bakithi. Hayi, niyenza ubuhlakani ubucwepheshe impela obuhle kakhulu. Ukuthi abantu bengale phesheya kwezilwandle sibe siyaxhumana sonke, ikwazi ukuhlanganisa umhlaba wonke, abantu bezwe behlangane bebe nemibono kiko konke noma sivalelekile ezindlini kanje. Asikwazi ukuphuma kodwa ke ngoba abaholi bethu bezwe mabe sisho besithi asihlaleni ngasezindlini, asizameni ukuthi siwuthobele lo myalo sikwazi ukuthi siphephe ngoba lesi sifo ngathi sihlasele impela, sishaya abantu abaningi.
Laba ke ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo yethu ye Studio 7 ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawo ukuthi uthumeze wakho umlayezelo khona manje.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeziqakathekile. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Ukufuthelana kwamacele awe-MDC amabili athi elikhokhelwa nguNkosazana Thokozane Kube lelikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.